Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abongi akade bekhangelelwe ukufaka phansi izikhali zabo bekhalaza ngodaba lweholo abathili phansi kakhulu bathi babe lomhlangano abawenze izolo ebusuku lohulumende bavumelana ukuthi kulungisiswe izikhalazo zabo kungakapheli liviki.
Yalo udaba lamanesi lolu luyindaba lwamadokotela, yindaba esilesikhathi esiminyaka eminingi kukhulunywa ngayo, kodwa kukhanya uhulumende kenzi lutho.
Uhulumende weZimbabwe usemhlanganweni weCommonwealth oqala namhlanje kweleBhilithani, lapho anxuswe khona ngemva kweminyaka eminingi.
Ngoba into yethu le yokuthi sihlale siyilize lingabantu abangakhulumiswa ngabanye abantu, singabaningi abantu abenyanywa ngabanye abantu kungani sile mkhuhlane, bekungalunganga kakhulu.
Abasekela unkosazana Thokozani Khuphe bathi umhlangano wabo owe-Congress okhangelelwe ukwenziwa emakhokhoba ngempelasonto uza kuba labantu abedlula inkulungwane ezintathu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abongi labongikazi bakhangelelwe ukufaka phansi izikhali zabo lamhlanje bekhalala ngoba besithi bathola iholo abathi lincane kakhulu. Abongi bahola imali eqala kumadola angamakhulu amahlanu, $500. Abamela inhlanganiso yabongi labongikazi yeZimbabwe Nurses Association kumbe izina bathi bebelomhlangano lomphathintambo wezempilakahle uDokotela David Parirenyathwa, iziphathamandla zogajalwe imali, induna uCharumbira kunye labafundisi. Ngemva komhlangano lo ophele phakathi kwamabili, kuvunyelwene ukuthi amanesi azaphiwa umthelo wokusebenza ebusuku kumbe i-night duty allowance eqala kumadola angamakhulu amabili isiya kumakhulu amathathu. Abongi abasebenzela emaphandleni bazaphiwa imali yokusebenzela phandle kwekhaya. Abamela abongi laba bathi lamhla yikho okuzaziswa khona ukuthi bazaphiwa njani imali le. Kodwa bathi bathenjisiwe ukuthi kusiyafika ngolwesine lolu dubo luyabe seluphanyekiwe sokungumsebenzi njengenjwayelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezezisebenzi umnumzana Ambrose Vindi oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ngakuthi ukuthi ilizwe lethu lilohlupho lokuthi uhulumende ukhanya ngathi kananzela kaqakathe isimpilo sabantu. Okokuqala ukuthi siyananzela uhulumende imali ayithola isuke ebantwini ngama-tax atshiyeneyo, kungaba yi-VAT, kungaba yena lebhadala abantu besebenza. Njalo udaba lwamanesi lolu luyindaba lwamadokotela, yindaba esilesikhathi esiminyaka eminingi kukhulunywa ngayo, kodwa kukhanya uhulumende kenzi lutho. Ungananzela kathesi nxa esenika amadokotela imali wathiya amanesi phandle, kusesehlukanisa abantu ukuthi hayi linayingcono kulalaba linangconola. Kukanti ungananzelela ispidi le zempilakahle kubonke onesi labodokotela umongazi baqakathekile. So thina amanesi nxa bona bengatholanga imali yabo loba sebefuna ukwenza kuqondile ukuthi uhulumende, ngokukhanya ngathi uhulumende weZimbabwe ufisa ukuthi abantu baze bathathe inyathelo elikhulu ukuze baqalise ukusebenza. Ngoba ngabe nguhulumende oqotho besikhala ukuthi ebe lungise uhlupho lwamadokotela, abuye alungise lo hlupho lwamanesi, abuye futhi alungise lo hlupho labona futhi abafamasisti, isektha nje yonke nalani engabe ethatha ngezigaba ngezigaba, ahle alungisise lakhona ukuthi ezibhedlela kube le mithi kube into elungisayo kodwa ngokuthi angeziqephu qephu kuyahlupa so ke le ingqondo efuna ukwenziwa ngamanesi ingqondo enhle ngoba kukhanya ngathi uhulumende kafuna ukulalela kodwa ufuna ukwehlukanisa abantu ngezigaba zabo
udaba lolo lwamanesi ludaba olungaqedwa yini kuhle kuphele kungayenzi njengeminyaka yonke ukuthi siyabona ukuthi iminyaka yonke bangani bakhala ngodubo olufanayo
kweli nga silo hulumende oqodwa anti so lo hulumende phela ngathi anti sithi kulo hulumende omusha nje njalo ngoba sibona lwana phela omdala wayebuswa ngumongameli umgazi wahamba laba bathi abantu bebuya labo omnanga kwabuya ngesiqhubu esikhulu njengo president wathi yena kule plan yakhe alayo okufanele 100 days kuzalizini so kamanesi lawo bebekhangela ukuthi phela ngaleyo 100 days njengoba wathi ukuthi uzenza lokhu lalokhu abenze lokukhanyayo so nga engabenzelanga sokufanele phela bamkhumbuze ukuthi hey wathembisa ku 100 days akwenza yenza sibone ngoba lathi silindele isithole phela singakhohlwa ukuthi sichaza impila kahle sikhuluma ngelizwe ngoba abantu abaphilayo abantu abasebenzayo ngabantu abaphilile kodwa nga bona abantu baphatha kubi futhi amanesi uyahliba futhi ngile ngisho futhi ukuthi hathi kungabe amanesi kuphela engabambi amanesi futhi etiye amatisha kuzaba lohlupho engabambi amatisha etiye la masivusezona kuzaba lohlupho uhulumende ohlakanipileyo ngumkhathi ohlakanipileyo leyo sofanele ngawuhla khangele i-civil service nje yonke abantu ilungisa njani ngabe lo ilungisa ngeziqephu qephu uzalungisa lapha ethi ufake isigamba abanye bachazela abanye ufake isigamba abanye bachafaka isigamba so kuza ngihlupha so indaba yayihle ilungise yonke njengohulumende bongathi bahulumende bathole imfanelo zabo eziqondileyo kube lokukhulumisana indozilungiso zibe right.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi kwezezisebenzi njalo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. EZimbabwe elinxuswe emhlanganweni wenkokheli yamazwe omanyano weCommonwealth oqala lamhlanje kweleBhilitane esigodlweni seLondon. Abanye bathi lokhu kutshengisa ukwekethisa kokufuthelana obekuphakathi kwamazwe amabili athi eleZimbabwe leBhilitane. EleZimbabwe lasuka kumanyano weCommonwealth obuthanisa amazwe ayobuswa ngeleBhilitane ngomnyaka ka-2003 kulandela ukuxotshwa kwalo owayengavumelani lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okhokhela iqula elizamela iZimbabwe ngumphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Iqula leli belingapha kwelemelika lapho elikhulumisane leziphathamandla zikahulumende kamnumzana Donald Trump andubana lisuke izolo. Inkokheli yeZimbabwe kunye lamanye amafikitali yetheswa izijeziso zenotho ngelemelika. Ngemva komhlangano weviki yonke iqula leZimbabwe likhangelelwe ukuya kweleBelgium lapho elizakhulumisana leziphathamandla zomanyano weEuropean Union lawo owethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekuthemba Mhlanga.
Mina lokho ndoda ngikubona kukathathu kimi. Okokuqala ukubana siyisizwe lelizwe leZimbabwe kumele sikuthakazele lokho sokusenzakala ngoba into yethu le yokuthi sihlale siyilizwe elingabantu abangakhulumiswa ngabanye abantu sisingabaningi abantu abenyanya ngabanye abantu ngani sile mkhuhlane bekungalunganga kakhulu. Yikho ukubana ukuthi izizwe zonke zomhlaba nxa sesithi hayi wozani lathi sizohlalisana madoda okokuqala I think njengelizwe leZimbabwe kumele sikuthakazelile lokho. Okwesibili ukuthi uma nxa sesikukhangela sikhangele ukhetho lolu oluse iyaningi abantu nxa sokufika isikhathi sokubana sokukhethwa inkokheli kumbe sokukhethwa amabandla azakhokhela amazwe siya phambili. Abantu okuqala baqala bethi hayi kanti bona bavele bekhona indaba singabaniki ithuba lokubana beyiphujise indaba leyi indaba leyi iye phambili. Yikho mina ngibona ingane abantu bazathi hayi singakakhiphi laba abantu abasanda ukungena asibeni sibayekele benjani bephujise into yabasebeyiqalile. Yikho kwengani lokhu hayi kungasebenzela ngaphi ukubana amanzi ayelele ngaphi ngapha kubandla lezana. Okwesithathu engikubona ukuthi ungathi siyakhumbula inhlupho eziningi ezenze izanu isakhokhela ngomgabe ibe lihlongandlela ivuke impandla iyazi ibani ivula amazinga bekuyibumana ilingasadlelisani ukuhlelani lamanye amazwe omhlaba. Yikho nxa kungana khona phana ukudlelana lamanye amazwe omhlaba lokhu kungaba khona abantu bekhulumisana kuhle. Engxenye kungelula ukubana ukhetho lolu luzayo lapha ngoJulayi kusiya phambili. Abantu bengahlala kungasani, kungasela kuzwanguzana, kungasela kuhluphana, kungasela kutshana, kungasela kubulana. Siqalise ukwakha kakutsha ezombangazwe ezivumela ukubana omunye nomunye acabangele ezombangazwe ukufuna ingqondo yakhe engesabeli impilo yakhe.
Bakhona abanye abethesa ilizwe leBhilitane icala lokuthi laphathisa ibandla lezanu PF ngo-1980 ukuthi lingene embusweni. Kathesi sesibona ungani eleBhilitane liyekethisa lapho kade lilukhuni khona kubandla lezanu PF. Kungakho sitshoni nxa ukhangela imbali yeZimbabwe leBhilitane.
Ondlebe zikhanyilanga bavele behlala benjalo baba Gandhi. Okuqakathekileyo ukubana thina sizazi njengeZimbabwe ukubana ukuthi njengoba uNdlovu ondlebe zikhanyilanga beke bacatshangela ukubana bakasebenzela kolunye uhlangothi. Kathesi nxa bezabuya besebenzela lolu hlangothi thina abantu beZimbabwe kumele sizivathe ngaluphi indlela ukubana ethu impilo kungasenani ukubana iBhilitane yena isebenzele labantu bani. Thina sizaphila njani ukubana iBhilitane ikhethe ukubana isebelane leZanu PF? Akumelanga kusikhathaze kakhulu as long as ukusebenzela ukuthi nxa iZanu PF yangikhona ingathatha umbuso ikhangele into ezingani zizaphakamiselani impilo kaZulu iye phambili. Kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izikolo, kuvulwe amakhampani, kutholakale imisebenzi, amapensheni athole izimali zabo, abantwana abaphonga ukusabalala bagcwalize bebuyele beyehlala ekhaya. Ngoba kumele singwazi nxa sokukhangela nezombangazwe ezamazwe, wonke amazwe aqala abona ukuthi ubudlelwane engilabo lamanye amazwe kuzanceda ngayiphi nje. Yikho eBhilitane lawo bazabuya-ke bezobona ukuthi ukudlelwane kwethu leZimbabwe nxa kungangena izanu kuzasinceda ngayiphi indlela ngeBhilitane. Thina yikho kumele siyikhangele sithi ubudlelwano bethu leBhilitane lamanye amazwe in the West kuzasinceda njani ngeZimbabwe kuya phambili. Ngitsho kungenzeka ukubana izanu idliwe kungene kwe-MDC ikhokhelwa nguChamisa. Kumele layo abantu laba abakhuluma leBhilitane kathesi belungise, bengalungiseli okwabo kuphela kodwa belungisele ukubana ukuthi ngitsho ngawuphi uhulumende ongangena, uhulumende lowo ebe lesisindi nxa ekhuluma lani leBhilitane.
Alo-ke umnumzana bekuThemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe wexoxa ecingweni leStudio 7 eseBhilitane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umanyano we-MDC Alliance wenze umhlangano wawo wakuqala phandle kwelizwe izolo. Umkhokheli we-MDC team Mnumzana Nelson Chamisa kasenelisanga ukuya kulo mhlangano owenzelwe eJohannesburg, kodwa inkokheli yamanye amabandla kumanyano lo iqhubela umhlangano labasekeli. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Nebekuyintokozo yamakhulukhulu abasekeli be-MDC Alliance abebebuthene elokishini le-Rubber Ridge eJohannesburg bezokuzwa iinkokheli zabo ezivela eZimbabwe zikhuluma. Bengokokuqala ukuthi amalunga amabandla atshiyeneyo la aqhuba umhlangano ndawonye kwele South Africa. Esethula inkulumo yakhe kubasekeli balo manyano, umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Walshman Ncube uthe njengomanyano benganqoba ekhethweni baza qhakathekisa imfundo ikakhulu ukuthi itholakale lula njalo mahala. Uthe ezibhedlela bazaqinisekisa ukuthi uhlala kule mithi. Umnumzana Ncube uthe umanyano wabo ukhola ukuthi ziqhakatheke kakhulu izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa.
Ama-statistics akhona athi kungaba labantu abafika 3 million abeZimbabwe abalapho. Yikho kuqhakathekile ukuthi sibuye lapha sizokhuluma senze imessage ukuthi ukubuyela ekhaya umuntu ayiregister ukuvota, ukuya vota ngekulanga lapho kuzabe kuvotwa khona kuqhakathekile ukwenzela ukuthi silungise ilizwe lethu.
Ngokelwe bandla le-People's Democratic Party, PDP, umnumzana Thendai bithi yena utshele abangenela umhlangano ukuthi njengalokhu abakwenza ngesikhathi bengena uhulumende omanyano bazathuthukisa imigwaqo osekukade uhulumende obebusa esehluleka ukuyakha. Ubuye wathi ngaphansi kwalomanyano imali iza kuba khona elizweni kanti ibhondi izahlinyamalale ingabi khona. Umnumzana bethu uthe uhambo lwabo lokwethekelela abasekeli bamabandlapo emazweni luqale eSouth Africa bese luzamemetheka lusiya kwamanye amazwe.
We intend to go to Botswana, we intend to go to the United Kingdom, we intend to go to the United States.
Sifuna ukuya eBotswana. Sifuna ukuya eNgilandi. Sifuna ukuya eAmerica. Asithandabuzi ukuthi MDC Alliance nomkhokheli wethu umnumzana Chamisa bazangqoba eKwaZulu.
We want to ensure that it is the electorate that matters.
Langamazwe amukelwe ngenjabulo liningi labangenela umhlangano. Abaningi balincomile icebo lokuma ndawonye kwamabandlala besithi yokuphela indlela engasiza ukuguqula uhulumende okhona kathesi. Abanye ke baphe lezi ziphathamandla isiqiniseko sokuthi luzathi nxa lufika ukhetho babhekise amabombo emva besiyavota. Omela ibandla le-MDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasemazweni balungiselele ukubuyela ekhaya isikhathi sasekhona ngoba umnumzana Nelson Chamisa nguye ozanqoba ekhethweni oluzayo.
Uma bebuyela eZimbabwe ngokubuyela ngokwentando yabo kube nezinto azofika bazenze eZimbabwe.
Amanye amabandla akulo umanyano lawo abemelwe isiphathamandla zawo kanye labasekeli kulomhlangano. Bonke ke bethule kungathandabuzi ukuthi umanyano lo uzanqoba ekhethweni. Mesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingo Benedict Nsapho.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uqhubeke elokhu eqinisa elokuthi owayengumkhokheli wensoli ze-FBI umnumzana James Comey oselobe ibhuku eliveza inkulumo ababili laba abazenza ensitha kumele abotshwe ngoba wayeveza imfihlo zelizwe njalo watshela idale le-Congress amanga. Inkulungwane zabantu bedolobho le-Rio de Janeiro kwele-Brazil zingene ezitaladeni zitshengisela ngokubulawa kwelunga lekhansili uMariello Franco wayelwela amalungelo kaZulu wabulawa ngenyanga edluleyo. Owayengumsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi umhlangano we-Congress abawuqoqayo kuyona le impelasonto emzini wemakhokhoba kobulawayo uza kuba ulamalunga adlula inkulungwane ezintathu njengalokhu okuthiwa isisekelo sombuso webandla. UKhuphe uyala ukunanza umnumzana Nelson Chamisa njengomkhokheli webandla. Kodwa uKhuphe kuthiwa waxotshwa ebandleni leli. Sixoxe lesikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhlangano weCongress uqhubekela phambili ngoba umhlangano weCongress yozabuthanisa amalunga MPCT amaningi kakhulu ngoba sinazele umama ukhuphe ulandu unazele ukuthi laba bantu baqina ngokuthi bebe lokho besithi National Council National Council yiyo elamandla phakathi kweCongress because ukuthi iCongress yakhona kumele ibizwe ezigabeni ezinjengalezi ngakho wayibiza ke iCongress ukubana izokupha ubukhokheli izokupha izixazululo ngaso kuCongress amalunga wona lawo awe-National Council lawo ayabe selingana lo muntu wonke obuye kuCongress bona ba less than 200 iCongress labantu abangafika 4,000 so asomhlangano omncane lowo njalo amalunga azabuya amaningi abantu ababili abathathu bangaze bayekele ukubuya umningi lo labasekeli bebandla le-MDCT luzabuya ukuze luphe izixazululo so ahamba kuhle amalungiselelo ama-province wonke ama-districts wonke ama-delegates akhangelele kubana abuye kulowo mhlangano so kuyabe nje mhlaka 21 kuthe gwaqa kobulawayo kunikwa ubukhokheli ngebandla le-MDCT
likhangelele ukuthi kuzaba kulamalunga amangaki
ikuze ikhorami ikwale i-Congress ye-MDCT ngicabangela ukuthi angisaqondisisi kahle ifiga yakhona kodwa kumele kube kubu around 3,000 so kuzabizwa kukhangelelwe nangesikhwama ngoba iCongress kumele kuphakathi kuthwalwe abantu le mali engene kwi-MDCT kucele labo umzana bona laba abanye abayeza ukuthwala ngabona imali yakhona kabasoze bayikhiphele kucongress so umama umakhuphe umatala ukugcala indawo yonke kubana zama ukuthi aphathise amanye ama-departments kuze kukwanise ukuthwala kwabantu so kungathwalwa abantu maybe kuriduce kancane ama-delegates aphansi kakhulu kumbe akuma-wards ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi bafake i-quorum but kuphinde kukwanise ukuthi kube yi-Congress esemthethweni so kuzabuya abantu abadlula 3,000 kodwa bangafike kufika zi-original number e-4,600 or 800
manje njengoba inkokheli enye ingasoze ibuye efana labo Chamisa labanye laba lizayithi yiCongress njani kungela inkokheli emgqoka
yikho khonoko ukuthiwa yiCongress ukubana kuyabe sokubuye wonke amalunga ayenza lesi lelilunga ekuthiwa yiCongress iCongress ibuthanisa wonke umuntu nxa sokuseCongress lo mama umakhuphe uyabe selingana lo muntu ovele kuward yeCholote lo muntu ovele kuward yeChipinge so akutsho lutho ukuthi kungayekeli kubuya uzibani banyana kumbe uzibani banyana ezilongeza ama-members amalunga amaningi ebuyila enza isinqumo siyabe sibamba wonke obuyileyo nongabuyanga because abantu nxa bengamalunga e-MDCT bangamalunga ngokulinganayo omunye namunye uyabele ivoti yakhe yodwa omunye namunye uyabe ezimele eyedwa yikho nxa kuvota kucongress omunye namunye uvota ngevoti lakhe elilodwa so ongabuyanga eyedwa akasuzatshintshi ukuthi yiCongress kungakhathalekeli ukuthi yena ngoba ukuthi umuntu lesikhundla siphi kwi-MDCT yindaba esingathi nge-deployment yikuthunywa ngabantu ukuthi wena suyikuthi but nxa kubuye kuthini ekubeni ngamalunga wonke umuntu nje uyalingana umama umakhophi uyalingana noma langubani olilunga le-MDCT
kanti kuyini okwenza ukuthi likhethe umnumzana Maduku yena elilunga le-MDC Alliance
umnumzana uMaduku asuye kasilolunga le-MDC Alliance umnumzana uMaduku lebandla lakhe alikhokhelayo umnumzana uMaduku ukhethiwe ngoba ligqwetha eliphezulu elihlonishwayo ngendaba ze-constitution ze-constitutional law expert and the professor so umuntu onjalo ngumuntu owaziyo sibe sikhangelela ukuthi situme sibili umuntu okwaziyo ozathi nxa angafika athole ukuthi kunangale edalela khona kule mpikiswano ezingekho emthethweni akwanise ukubana amisane lazo aveze iqiniso umama umakhuphe ahamba ngalo ngalolu udaba lwe-constitution
alo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo kwezemidlalo lamhlanje intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela imidlalo yenguqu yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe izolo endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Akusela qembu elinqobe kuyo yonke imidlalo yesidlalo lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba iqembu lenkeze Platinum libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leShapane Mine emdlalweni odlalelwe enkundleni yemandaba. Limpumela icho ukuba iqembu lengeze lemiklomelo elithumi lesithupha okulinani eliphethwe leqembu ezihlezi phezu kwengalane uyilo njalo eliphethe isicoco seligi le-FC Platinum lona elinqobe leHarare City nye 3-1 ngomgqibelo. Kobulawayo emagumeni ePapa Fields bekulo mdlalo obugoqela amaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo athi eleChicken Inn kanye lele-Highlanders wona ophele ezingutshikilo bhanqa 2-2. Iqembu le-Highlanders lisehlelwe nguBrian Banda kanye loGabriel Nyoni kuthi eleChicken Inn lisehlelwe ngu-Innocent Mucheneka kanye loSimon Munawa. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwarira uthi indlela udlalwe ngayo yilawa maqembu iveza ukuba umdlalo wenguqu uyathuthuka kwele Zimbabwe.
Umdlalo wanamhlanje phakathi kweChicken Inn le-Highlanders ubungumdlalo omuhle kakhulu utshengisele ukuthi ibhola lethu liyaqhubekela phambili. Singakhangela indlela okudlalwe ngayo lamagoli ahlohliwe ikakhulu amathathu lana ahlohliwe singabalele sine ahlohlwe kakuhle kutshengisele ukuthi umdlalo wethu uqhubekela phambili.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu le-Triangle litshaye le-Cape United nge 2-1. Kuthi ele Dynamo sibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leleyata emdlalweni wake wamiswa ngemva kokuba sekube lobudlwangudlwangu enkundleni abalandeli sebephosela izikhali enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lingakhohlwa ukuthi liyasithola njalo ekhasini le-Facebook kukhasi lethu elithiwa lona VOA Ndebele.
Ata, wata, nata, brata, mpita, mpopom, mpopoma, mpiti. It's a number one girl from my dance chest. Hey, my top of the top. Hey, she can turn a low, me nangi am tanda. No, but they back it over for no boom, mutata.
Ta ingoma ethiwa yona izangalele isidubela uhlelo lwethu singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Abongi kade bekhangelelwe ukuthi bengafaka phansi izikhali zabo bekhalala ngoba bephiwa iholo eliphansi kakhulu bathi bona bathenjisiwe ukuthi izikhalazo zabo zizalungiswa iviki yonale ingakapheli. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni ntambama ngo 7:30.